ama NGOs amaningi lama CSOs lama trust baya bona bayo register abanye bahamba ku register of deeds e deeds office abanye ba register njengama PVOs kule ndlela eziningi esa bona ama NGOs e register ngazo uku register khonoku kuphela kutsho ukuthi laba abantu basemthethweni basebenza besemthethweni noma manxa ama organizations lawa eregistriwe belama objectives aqamba ukuthi bafuna ukwenzani njalo besenza kanjani besenzela ngapi konke lokhu kukhona emthethweni so thina sithe inyanga ephelileyo ebhale incwadi u Provincial Development Coordinator njenge bandla le Zimbabwe Union of Residents and Ratepayers Associations izura sambhalela incwadi yena simbuza ukuthi ngathi lokhu i-directive lay esuka e-ofisini yakho sicela ukuba kwazi ukuthi usebenzise imithetho yipi ukuze ufike good decision yekunika i-directive lay. So thina kade sihlezi vele simelele impendulo esuka e-ofisini yakhe. Sithi sizabona kumbe incwadi sifika kumbe sizabona esesichayela incingo ukuthi buyani sihlale phansi sikhulume okusencwadini yenu. Kodwa sivuke vele sesimangala namhlanje sibona esenikeze incwadi yokuthi bonke labo abalamabizo ama-organizations angekhoyo kulisti yakhe sebebhaniwe.
Yebo bakhona abathi uhulumende uzama ukuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo. Kodwa yena uhulumende uthi kule mithetho amele abone ukuthi iyalandelwa zinhlanganiso lezi.
Manxa ama organizations lawa eregistriwe lapha elizweni leZimbabwe kuthi ukuthi vele khonapho kutshengisa ukuzinikeza ukusebenza ngaphansi komthetho welizwe. So kulento lapha esihluphayo thina ukuthi lokhu sokusenzwa ku 2021 sikhangelene ngenketho ama elections eza kuba khona ku 2023 kathi wayengapi uhulumende isikhathi sonke lesi indaba wayethule kwino sokwenzakaleyo kathesi ukuthi sefuna kathesi ukuthi hayi umthetho lo sesifuna ukuthi kathesi ulandelwe kodwa ngemuva ngale sikhangela uhulumende wayezithulele kwakungayenzakali khonoko. So bona labo abathi lokhu yikuhlukuluzwa kwamalungelo ama organizations lawa batho kahle kabalahlekanga bona labo bakhuluma iqiniso lokho sokwenziwe nguhulumende sokusithiya lathi sinemibuzo eminingi sokusithiya vele singazwisisi ukuthi imotive yakhe uhulumende kuyini.